Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesithathu mhlaka 30 kunhlangula 2021 igama Montungami Lenkomo nanzi ezihamba phambili.
I-lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu, kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza.
Umongameli Mnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo.
Siyazi ukuthi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagubudazi.
Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kuwake waba ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1761. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasishiyangalombili 48,533. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,461. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,982. Abahlatshwe eyakuqala bonke sebengu 770,709. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 544,888. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokufaka ilizwe kuzinga lesine ele-lockdown level 4. Phansi kwaleli zinga abantu abasavunyelwa ukusuka edolobheni thize besiya kwelinye, kanti njalo amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini ngo-3:30. Ukuhamba-hamba kwabantu akusavunyelwa njalo kusukela ngo-6:30 ntambama kuze kuyetshaya u-6 o'clock ekuseni. Umnangagwa uthi njalo abazatholakala belezetifiketi zamanga eziveza ukuthi kabala coronavirus bazabotshwa bavalelwe. Wengeze wathi labo abavela emazweni alomkhakha womkhuhlane lo owe-Delta kanye lowe-Alpha kumele bangene kuma-quarantine centers bahlale okwensuku ezilitshumi ukuze kube lokuqiniseka ukuthi kabalawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube.
Kuso sonke isikhathi lockdown isiba khona yenza impilo ibe nzima kakhulu kubo somabhizinisi abancane ama small to medium enterprises la abantu abaphila ko abanengi ngokuba siyazi ukuthi lizwe leli kalilayo imisebenzi ngakho ke abantu baphila ngokuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni ngokususa impahla kwelinye idolobha kusiya kwelinye idolobha ngakho ke I lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza I lockdown ke kuyadinge ukuthi ingaziyandiswa kakhulu kodwa kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi kusetshenziswa amanye amaqhinga akubalelwa khona ukuhlaba abantu ngendlela ebanzi kakhulu ukuba bavikeleke lokunye njalo okungasiza ngakho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende angaphili ngama lockdown kuphela kodwa asebenze ukwazisa abantu lokuvikeleka okunye okuthile okungasiza abantu kuze singahlali ngaphansi kwe lockdown ezadilizi economy didiza impilo zabantu izibe nzima kakhulu
uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathini ngalo ngoba sizwa abanengi bekhala ikakhulu emaphandleni besithi kabaziboni inhlelo zokuhlatshwa kwabantu kanti bafuna ukuhlatshwa ukuze bevikeleke kulo lubhubhane
Abantu kuqakathekile ukuthi bayehlatshwa ayikho enye indlela abantu kabahambe bayehlatshwa uhulumende kumele akhuthaze abantu ukuthi bayehlatshwa uhulumende kumele abone ukuthi yonke imithi edingakala wonke ama vaccine akhona eduzani labantu njalo ukuthi kakubi lama line lights esiwabona inkalakatha zama line abantu behamba baphenduke bengahlatshwanga ngakho ke sikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ngobunengi sibuye sikhuthaze ukuthi uhulumende abone ukuthi imithi leyo kuhlaba ikhona abantu abalayini bazibadinwe bazibaphenduke bengahlatshwanga ukuthi wonke umuntu osukume siyahlatshwa ufika thula ukuhlatshwa avikeleke ngendlela efaneleyo hayi lokho esikubonayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi ama vaccine abe khona abantu bayehlatshwa ngobunengi ngokuba kayikho enye indlela esingavikela kangayo ngaphandle kokuthi senze njengomhlaba wonke lathi siyehlatshwa
Umnumzana Fidlela Ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Lwehlukanise umphakathi udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo yeConstitutional Court elomlando wokweyisa linkundla Uzuma uphiwe insuku ezinhlanu izolo ukuthi azinikele emapholiseni ukuze avalelwe aqale isigwebo sakhe. Lanxa abanye besithi uZuma uyahlukuluzwa ngezombusazwe, abanye bathi lokhu kuveza ukusebenza kuhle komthetho ungakhethi ukuthi umuntu ungubani. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi
Nxa mina ngizikhangelela lolu daba ngibona ngathi lude futhi lucomplicated ukudlula nje isinqumo lesithathwe iConstitutional Court mawungalalela iminority judgment iyakuveza lokho ukuthi iConstitutional Court ifakwe esimeni esinzima kakhulu kade sekumele ithathe isinqumo esibukhali futhi esigwebayo kodwa ke umuntu uyakazibuzeke ukuthi xa kwenzekile ukuthi yona iConstitutional Court igeje ugatsha ilukhuthe laphana ingaphumi lomphumela oyiwo yiwo ngubani oyincedisayo ukuthi ithathe isinqumo mhlawumbe esinamalungelo esizalwane seSouth Africa ngoba even ne-minority judgment iyakutsho ukuthi uphuciwe amanye amalungelo ilungelo le-trial futhi ke ma kuthiwa akanayo lithuba lokukhalaza ngalesi sinqumo kuthiwe asikhontestwa kubanzima kakhulu ukuthi uzophephela phi kodwa ke izinqumo zenkantolo kumele zihlondishwe
kulabasekeli bakaZuma abathi kungangcono kuchitheke izichebo kufe bona nxa kubulawa umuntu kulokuthi ubaba uZuma aye ejele oso kwenze abanye besabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela. Ulubona njani lolo daba?
Ithuba lodlakela lona likhona kodwa besifisa ukungathi kungabi lodlakela njengabantu lati sibhacela lapha ngoba ama ilizwe leli lingaba lodlakela lati sisaphephela nje kanje yasazi ukuthi sophephela phi kodwa ke ngendlela inkulumo ebekwe umntanake uZuma uEdward Zuma uyasho mpela ukuthi uzimisele yena ukuthi abeke impilo yakhe mpela angafa nokufa evikele ukuthi ubaba wakhe angayi ejele ngoba ubona kuyikuthi uqotshiwe kuloko bayakuletha abantu ukuthi yena uthi yena hayi uzaya ecommission kodwa ayitshintshwe kumayiphatha ngesikhathi yena ethula ubufakazi. So hey kunokufisa ebantwini ukuthi ngabe lento iyaxazululwa kungabe ukuthi kuyadaleka iziphithiphithi nje ezweni ngodaba nje olungalungise.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube.
Nxa ngisithi nje ngilubamba nje kancane baba unkomo udaba lukaZuma look complicated esimeni sokuthi siyazi ukuthi izinto eziningi noma izinto eziningi abakubalela nalokho esingakubala sithi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdas abathi khona ilapha abe lesandle sikhulu kakhulu ekwenzeni izinto ezimbi elizweni kodwa ke nxa sithi siya ngelemuva ifamily yamaguptas babunkomo ayizange yabe ifamily eyaqala ukwaziwa nguZuma ifamily yamaguptas kwabe ifamily eyaqala esaqala ukuyibona uMandela esaphila bemile lamaguptas uThabo Mbeki khona emile lamaguptas kwazobuya kwakwaphatha muva kaThabo Mbeki kungakaze kufike uZuma la esambona bemile lamaguptas akekho ophezulu eSouth Africa ongazange wafika kumaguptas.
Kungaba kulesandla sezombusazwe yini lapha kumbe ikuqhutshwa nje komthetho ngendlela efaneleyo?
Isandla sezombusazwe esikhona baba unkomo ngoba nxa sithi siyakhangela uZuma nxa ngibuyele emuva kancane esikhona isikhathi lapho kwakwathiwa uZuma wayasayina ama-arms deal ngendlela eyayingafanelanga umbuzo ubususithi kanti uZuma wayezasayina njani ama-arms deal baba unkomo yena kukuthi ngaleso sikhathi wayengekho ngitsho lakwi-executive ipolitiki abazama ukuthi bayilethe labana ngendlela abahlukumeza ngakhona uZuma abananzelela ukuthi uZuma ziningi izinto njalo azaziyo osekungenzeka kathesi ukuthi nxa beqhubekela phambili bemzisa umhlungu kanje bakhona abanye abantu esibaziyo mhlophe ufana labantu ababandakanyeka ekubulaweni kaChris Hani abangabanye bakhona abasesekhona lakathesi abasaphethe umbuso weSouth Africa into le inxa bengayifakela izibuko kakhulu izahlikiza ibandla leANC izahlikiza abanye abantu ababeke ukuthi besazijela ukuthi bona bangcono bazagcina nxa ukuthi umthetho yalandela ngendlela eqondileyo abanye kule mipandle jele bona bezama ukuthi bethi bafake uZuma kanti sebezivulele umsena wamazi.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo uhlaziya ezombusaswe. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende kumele abhadalele abantwana bonke abenza izifundo ze-O-Level le-A-Level imali yemihloliso lonyaka njengoba esithi ule mali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe zanyake nye. Lihlanganiso ithi nxa kungenzakalanga lokhu abafundi abanengi baza kwehluleka ukuloba imihloliso ngoba abazali kabalayo imali yama-exam fees. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-athuzi sithi uhulumende akabhadalele abantwana abazabhala imihloliso grade 7 A-level le-O-level ama-examination fees kuzimiseki. Lokhu sikutsho ngoba sizama ukukhangela ukuthi kathesi ayizakhamizi abazali siboqela lathi ababalisi balutshwana abazayenelisa ukubhadala imali efunakalayo asikhangela ama-deadline ngibuka imali kubo olive deadline ibu kona peduzani 9 kusefika ku 13 July. So uhulumende ku constitution ye Zimbabwe section 75 ukhuluma umfundo yamahara sikhangela i second republic umnanga kwalabo bafika bavuma ukuthi imfundo yamahara yabafuna ukuyinikeza abantwana bonke ukuthiwa ngesilungu i basic education.
Kungani lingathanga ahle abhadale lama school fees wona ngokwawo?
Lesi isiqalo esiqalela kizo sivele sesike saba lawo umkhankaso wokuthi uhulumende kagcwalise izifiso zika section 75 ezemfundo yamahara.
Umnumzana Themba Kuyemoyo ngohlanganiso yababalisi bemaphandleni yamaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende we-Eswatini eyayisaziwa ngokuthi iSwaziland usevimbe ukuhamba-hamba kwabantu yebusuku kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiya kwelesihlanu ekuseni ngesikhathi ukutshengisela kulokhe kuqhubeka kulelo lizwe uzulu ekala ngombuso wenkosi uMswati njalo esithi wephula amalungelo. Osaphethe isikhundla senhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Themba Masuku uthi bathethe lelinyathelo ngoba kulabantu asebesephula umthetho kulokhu kutshengisela ngokudiliza impahla yabanikazi. Uyilandule njalo impiko yokuthi uMswati usebalekile elizweni. Abalwela amalungelo oluntu bathi amapholisa lamasotsha ayabahlukuluza nxa betshengisela. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla le-EFF eSwatini umnumzana Vuyani Dlamini.
Abantu bathi sebakhathele inkosi ngoba indlela abaphatheke ngayo bagcilazekile. One, baphuthe amalungelo abo ingaze ukuthi ufuna ukukhuluma ngasomething either uyabulawa noma uyaboshwa nje usebenza ne-system yayo.
Kuyini okubangele lokho? Kungani abantu beqalisa kathesi ukusola?
Besoma kunjena iminyaka yonke sekuthi mhlawumbe le-generation eseyikhona manje ifithe enough is enough. Le-generation yethu ithi manje noma siyafa noma siyaphila but sifuna loko sifuna asisayemuva. Sesikhathele le-generation ekhona imfundo yakhona iphansi. Emayunivesithi abantu abahloni scholarship. Scholarship sinikezwa labo abaney'nhlobo ekhosini. Abenzi abanye bagraduate sebafuna umsebenzi uhulumende wethu bacela ukuthi abahambe bayelini naleyitifiketi zabo nalawo mahlugezi abo abaphume nawo basithi uhulumende wethu abahambe bayemafunini bayelini.
Umnumzana Vuyani Dlamini ngowebandla eliphikisayo ele-EFF eSwatini. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi Midland State University isivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abangamatshumi amahlanu 50 belomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba le-Herald lona livika ukuba uhulumende uthi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezizabanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19 zingahlabanga ijekiseni kusukela mhlaka 14 ngenyanga ezayo azisoze zihlawulwe imali ezitholayo okwamanje ekhangelane lengozi yalo mkhuhlane. Sogu kuyisikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele mpingelele ku studio 7 okhulumayo ngutolani Ncube esigabeni sakomalaba. Ngikhuluma ngila egoli eThembisa. Nginombuzo njalo nginesimanga ngendaba kaMnangagwa lapha mangabe thi khona usezonikeza isincaphezelo abantu ababengaphansi kweviyo lokuba ekulweni impi bengama comrade mjipa kanjalo. So into ekhona thina kuyasimangaza sadlula kukho lokho sasebasiza obhuti kanjalo ngendlela eziningi sibatshela ukudala pha kanje kanje njengoba silana egoli kuyenziwa kanjani. Omunye umbuzo wami futhi enginawo ngokuthi uMnangagwa uyithatha phi imali yokuthi abhadale laba bantu ehlulwa ukuthi abhadale abantu abayizintandane abafa bebulawe labazali ba ngenxa yakhe ngesikhathi segugu round. Nami nginje ngingomunye wabo engalimala isikhathi sisuka eSt Joseph asiyembembezwana eyiphuma la yabhoka khona kwashona abantwana besikolo abawu 6 nami ngangiphakathi. Le nto isahlukumeza namanje masibona uhulumende elokhu edlalisa izimali engasinikezi imali yesincephezelo ukuthi nathi sikhona ukudlondlobala ngoba inhliziyo zathu zibuhlungu. Abafowethu babulawa kabuhlungu thina ke salwa impikabili. Kukhona le esayilwayo yokuqala ukukhulula iZimbabwe ka-1980 sasingama comrade ke thina sisiza obhuti. So kubuya ke lenye futhi le yegugura wonto la khona esabulwa khona. So siyazicela lezo zincaphezelo ukuthi nathi siyayifuna le mali ukuthi nathi sizama ukulungisa la kona kona khona. Ngiyabonga.
Tinalapha isikhuna sishutshwa amanzi ukuphila. Amanzi akhona isiwakha khona akhathana kakhulu. Siyakuhambile umama ukuthi ukhulume indenga yokuzama sibili ukuthi asifakele izibhorane eduze kuye namanzi eduze ngoba siyakuhambile umama sibili amanzi akhona akhathana. Ukhuluma umathi nzethuluthu kugugu.
Siyabonga abantu bakithi abe studio 7 okukhulumayo uMaphosa waseplantri kwamakhulela. So laphana ngiyakhuluma ize izolo badamshaya ngikhulume ngesikhathi esirongo ngathi kungenwa ngasikhathi bani kuphunywa ngasikhathi bani. Lami ngomunye nje wasezimbango okhalayo laze ngalwi impilo yami ngisekhaya lokho ngisekhaya lami nikela impela ngento eziningi kakhulu kumasotsha enhlabathi ayesilwa eleli lizwe engaphansi kababa umqabo kuNkomo. Nama ngihambeka nje iminyaka yempela sengikhulile kodwa ngikhula izingizaze ngifela mishiye kunjeyana. Inkulumo siyazizwa impela zihle kakhulu bakithi lokuthi abantu bengathukani ekhulunywe straight. Manje laphana ekuthukaneni ungagcina la uzuthukana ngendlela kuyikho ngoba uzakukhuluma 50 years walanto le movement eyenzakalayo. Kahloniphane bakithi izinto ziyenziwe ngendlela eyiyo kwampane ezweni lezi bakho ngoba izwe lethu lelavela kujike ngelethu sonke imali lingakhanyi liyilizwe labantu abayi-1 kanjani ikokwenza khonoko ucine sesikhipha amagama ngemiphimbo emivi singasakwazi ukuthi singakhuluma sithini singasabekezeni. So bakithi hayibo hayibo izimali ziyabuya mpela ezweni aziphiwa abantu sifana nini kungadla abanye kusala abanye. Angaphawuli kakhulu ngizaphawula kodwa into ekade ngiyithanda kakhulu kwazi ukuthi lami ngithanda ukwazi ukungena ngasikhathi bani lapho kustudio lezi ngikhone lami ukungena uma ngathola nje one ongitshelayo ngabonga. Amen.
Linjani linjani kustudio 7 okhulumayo ngubhono elinyoni ophume rupani ithanda ukukhulumisa ubaba ubig boy Nyoni usasakhile ngale ngikhulumise lobamncane usathobani laphana ku 17 emakalale yerupani kwapane dandani.
Salubonani salubonani malipa studio 7 ninjani siyaphila thina. Besicela iMDC izama umuntu ulungisa igama kusese eli ngoba isikhathi sihambile. Besicela iMDC ilungisa igama kusese eli abantu bekwazi ukulibamba bekwazi ukulijwayela and siyacela nemthwakazi siyacela ukuthi if abana kuyenzeka behlangane nemthwakazi abantu bevotela omaphathi yamaphathi masibhekile yangasisiza ngokuhlala nsempumalanga ngokuzalwa selupani ngiyabonga bantu inkosi ngiyabonga siyacela MDC sukumani madoda lungizani ngilalonke licabana bafowethu lungizani madoda
Bonani Studio 7 ngibingelela lonke amagumba mane omhlaba ngithi ninjani siyajabula masisizwa izinews esizithandayo ezikhuluma iqiniso lonke sengathi ngingaqhubeka lephambili isinika lezo news ngiyabonga
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Tanzania selizele thula amanani abantu ababanjwa iCOVID-19 okwakuqala sokwedlule umnyaka. Ngokubika kwentathelizindaba yeVoice of America uCharles Kombe. I-Associated Press yona iDele Congo selimise yonke imbuthano kulandela ukudubuka kwamabhomba amabili edolobheni leBeni. Singene kudaba lweMelika. Sokuqhamuke ukuchisa okumangalisayo eMelika laseCanada okubangelwa ikuguquka komkhathi. Inhlanganiso yabezindaba AFP ibika ukuba kubhubhe abantu abedlula amashumi amathathu eCanada izolo 34 ngenxa yalesi sikhudumezi. Abezempilakahle eMelika bona bathi abantu abahlala endaweni ezifana le-Oregon le-Washington State labo balakho ukulahlekelwa impilo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Ake ngiqale ngokuthi mina msakazi kulusizi esikubona kusenzakala lapha-ke imvelo isisilethela isikhudumeze ngathi ukutshisa okuphezulu ngempela osokuthatha khona imiphefumulo yabantu njengoba sibona imbiko ukuthi abantu kukhona sebesuke basweleka kuzwekazi laseCanada ukanti lakhona ngapha kwele Melika noma kungakachazwa kungakakhulunywa kangako ikhungakhunga lithi kukhona mpela labo asebesuke balahlekelwa imiphefumulo kanti-ke izibhedlela lazo ziya khala kakhulu sesuka zigcwale abantu begijima bezofika lapha kuma emergency room ngenxa yokutshisa lokhu okukhona kanti-ke ngapha emhlubulweni engikuwo North Texas isikhudumezi besingakabi khona kangako yebo kuyatshisa kodwa hhayi lo moya otshisa kakhulu okwezinye iindawo zezwekazi le-Amerika kawukafiki ngapha
Ngokubona kwakho ungathi njengabantu sithatha amanyathelo aqinileyo yini awokwehlisa ukuguquka komkhathi okuyikho okubangela ukutshisa lokho
Ngokubona kwami msakazi ngithi cha ngibona ngathi imizamo eyenziwa ukuthi yesizame ukuthi sibe necontrol ngeclimate kasenze umsebenzi omhle kakhulu ungananzelela nje indlela abantu abaphila ngayo ngibona ngathi kulobuchapa obuthize obesibenza ezindlini ungakhangela nje amaplastiki alahlelwa phandle kumbe esiwasebenzisa kuyela sidingo sokuthi siwasebenzise ungananzelele nje indawo eziningi zokudlela ephecelezi ama-restaurant iningi labo kusetshenziswa ama-plastic papers ama-plastic cups abehluleka futhi ukuthi laba abakhangela ngeze environmental management kumbe ngithi thina nje kona sebesikhona kuma-restaurant ezindlini asithathe siwalahle ngendlela efaneleyo ngakho ngibona ngathi kumsebenzi ngokuthi sehlise ukutshisa lokhu sesikubona umhlaba usiba khona ngasenza umsebenzi omuhle kakhulu ngabe siyanza ngcono kula lapho ukuze singaboni ama-waves okutshisa njengalawo ayenzakalayo
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kupupe abantu abalichumi lambili 12 nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 belomkhuhlane lo. Umnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.